Ekhuluma emhlanganweni wamalanga amabili oqhutshwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe okuqinisa inhlelo lamabhizimusi abontanga abathola amathuba okuzilolonga obona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Larry Sosha ukhuthaze abatsha ukuthi bengasabeli khatshana.
My advice is simply don't be afraid.
Inkuthazo yami ukuthi phumani liyesungula imizamo yenu. Imfundiso esiyipha abantu ukunhlelo zethu ngeyokuthi ungafuni ukuzilinganisa labanye abakubhizinisi olenzayo kodwa sebenza okwenelisayo. Ngobuningi obukhona emhlabeni bakhona abakwaziyo ngokwebhizinisi lakho. Ukuthi kunjalo lingancisha namacebo ngoba akulanto entsha emhlabeni.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yalabo abangena inhlelo ze-US Embassy ezinjengeMandela Washington Fellowship, umnumzana Ben Ncube, uthi inhlelo lezi sezilethe intuthuko kwabasakhulayo.
Kulabantu abashiyanayo lapha, kulabalamabhizinisi abo, bakhona abaku-civic space, sibaningi and sithiyeni, and ngibona ukuthi abasakhulayo bayenelisa ukuthola lo muntu ongamncedisa in all the sectors. Creative space, business, entrepreneurship, impact, wonke ama sectors lawa acovered ngabantu bonke abalapha.
Omunye walabo abakade bekulumhlangano, umhleli Size Ncube, yena uthi ontanga kumele bafunde ukusebenza ngamandla lokuba lesineke ukuze baphumelele.
Abantu abaningi abatsha bafundi bangahlayela namhlanje bavuke besiyavuna, ukanti akunjalo. Ukuhlanyela kuthatha isikhathi. Ungahlanyela kumele uhlakule, kumele uqunte amahlamvu, kumele ulokhu ubuyela usiyathelela, uthatha isikhathi ukuvuna. Njalo awufuni ukwenza wedwa, kufuna ukubambisana labanye. So ngingakhuthaza intsha ukuthi masingabi lo mhawu nxa sisebenza, nxa sibambisene kuba lula ngoba umsebenzi nxa uwandelwe ngabantu usukube lula.
Unkosana Mazibisa odabuka eCholocho eMathebeleland North owathola ithuba lokuya eMelika ngomnyaka ka-2016 uyawuncoma umhlangano wanamuhla.
Nxa ngikhangele iprogramu enjengeyanamuhla yenziwe e-US Embassy, i-alumni ukuthi basethe sonke sisuka kumagumbi amane eZimbabwe ngama-programs athiyeneyo, abanye i-LVP yabesingazane, abanye i-awe yabomama, abanye yiMandela, abanye ukuthi sihlangane bese sisithi nxa sihlangene phana phana sesifunda sibonisana ukubana kathi lelo khubo olibambileyo ungalicidisa kangakanani ubana lithole liqayindima.
Osakhulayo oloba ingwalo lokufundisa intsha ngezamabhizimusi uThabani Mlilo uthi umhlangano wanamhlanje uqonqosela ukuqakatheka kokusebenzelana kwabontanga kwezamabhizimusi.
Umbuthano nje uqakatheke kakhulu ekutheni uyenza abatsha babone indlela ezithemeyo zokuthi benze amabhizinisi abo nokwenza ama-projects achiyetheneyo lokufunda lokuhlangana kwemicabango ethiyeneyo njalo kwayenza ukuthi kube lama-solutions amatsha alungiswayo. Sikhuthaza abanye nje abasebenza labatsha ukuthi balungise ama-programs anjengalawa.
Elemelika lilenhlelo eziqondiswe kuntuthuko yabasakhulayo baseZimbabwe ezigoqela olwe the Academy for Women Entrepreneurs, AWE, African Women Entrepreneurship Program, AWEP, Professional Fellows Program, Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders lezinye. Umhlangano wamalanga amabili oqale namhlanje uphela kusasa wenziwa phansi kwesiqoqela esikhuthaza ukumanyana kwabontanga ukuze bezithuthukise kanye lezigaba zabo kumbe reconnect for sustainable impact. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuthobias Mutsingwa.